isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi womuhle, siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 30 kuNtulikazi 2019. Na igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amafutha akhwela ngesigephelileyo bekulokubana ukuthi amafutha akhonzwe ngoba intengo yebhareli ikhwelile ngamasenti amalutshwane okwenze lakho abahle akhwela. Kodwa akozikile akhonzwe yi-exchange rate. Interbank rate imuvile nge-4 points from last week.
Ugatsha olubona ngezamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhuphule njalo intengo yepetulo ledizili.
Kusamele kucaciswe, kucaciswe into zonakele. Kathe su Grey Angels wamaphuma lapha ngoMatch, into sesiqedile. Angazi ukuthi kwahamba njani okunyokwaba ngamanyala. Ngayi withdraw umhlaba wonke jikelele. Ngayi withdraw ngoba mina ingwalo zami zonke zicacile.
Ngakolunye uhlangothi uZulu ukhala ngokukhuphuka kwentengo yechukela lokunye okuchiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority namuhla lukhuphule njalo intengo yepetulo ledizili okwesibili amaviki elandelelana. Ugatsha lolu luthi ilita eyodwa yepetulo isikhwele yaya ku-$7.55 isuka ku-$7.47. Njalo idizili yona ikhuphuke isuka ku-$7.10 yaya ku-$7.22. Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yechukela izolo. Abantu abaningi bayakhala ngokukhwela kwentengo yezinto mahlayana lokhu njalo bathi ukukhuphuka kwamafutha kuzabangela ukukhwela kwentengo yezinye izinto ezitolo. Sixhume incwethi ecubungula ezenotho umnumzana Regishoko.
Amafutha akhwela ngeviki ephelileyo bekulokubana ukuthi amafutha akhonzwe ngoba intengo yebhareli ikhwelile ngamasenti amalutshwane okwenze lakho abahle akhwela. Kodwa akozikile akhonzwe yi-exchange rate. Interbank rate imuvile nge-4 points from last week. So i-4 points yana isi-incorporated ku-price yefuel ikubona kusenzakala kukhweza. Lakho kwenzekala sikhangelele ndaba njalo eyethukela. Ithukela lonke interbank rate yaqalisayo salitha izindola yakusisa i-multi-currency siyivala ngenyanga ephelileyo. Ithukela ibingareviewa i-price kuthi kubana belokhu besebenza ngesitoku sakudala. Bareviewe i-price kathese bengena kurate eyikhona yikho kuzayenzakala. And kwenzakala kwalokhu sikhangelele ukuthi kube kusenzakala okwesikhathi sesiye ukuthi ama-rate exchange rate aseconvergile. Yikho sakuba ne-stability in terms of pricing.
Nxa sikhangela lintengo ngedola leMelika singathi iyimalini?
Nxa sikhangela vele nge-exchange rate ekhona lama-prices esiwo leZimbabwe. Ifuyo leZimbabwe ngempela ilokhu ngaphansi isilokhu esithi i-85 cents. Khona vele ngompela kufuze sikhangele ukuthi ifuyo eZimbabwe ngoba ngesikhathi se-US dollar siyithenga ngedola elita. So nakathesi ilokhu isachibhile in terms of izimdola okubana ukuthi i-government ngokwayo ilokhu isafaka okuncane okuncediseni ukuletha ifuyo ngoba ilokhu isachibhile. Lakho kwenza kudonsele ukubana kube nzima ngoba i-government ayilandela ekwenza i-foreign currency ngaphandle kokuthathana le elethwa ngama-export. Okunye okungayenzakala ukuthi singabe sikhangelela ukuthi njengoba ubaba uMthuli kusasa azayenza khona i-supplementary budget njalo a-reviewe i-economic policy in terms of ukuthi sesifike ngaphi siyanga. Bengikhangelela ukuthi yikho lapho azali full liberalize akhiphe i-subsidy ye-government ku-fuel. Kuhle kube ka-1 sesibekwazi ukuthi i-fuel i-$10 or $11 a liter. Yikho khona sibekwazi ukuthi yikho sizakuba nakho for the next 6 months, 8 months ungaplaneka lula kulokuthi sibe sivuka umsuku zonke sikhweza sama ukuthedele eduzane senza mbijana mbijana.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje ukuselakala kwemali kanye lokukhuphuka amahlayana kwentengo yempahla lokudla ezitolo sokuthiye uZulu weZimbabwe esebunzimeni obukhulu. Kubika ubathabile Masuku.
Intengo yempahla kanye lokudla lokhe isiya iqonga mihla ngemihla, njalo imali yohlobo lwama-bond notes ayitholakali emabhanga. Lokhu sokudale ukuthi uZulu abhekane lobunzima eqeda isikhathi eside edinga imali. Namhlanje intengo yamafutha ezimota kanye leyetshukela ivuke ikhuphukile. Ichukela lisuka kumadola ayesitshiya galombili lisiya phose kumadola angamachumi amabili $17.22 kuthi amafutha ezimota asuke ku $7.47 esiya ku $7.55 iphetulo. Ngalokho umnumzana Effort Ncube ongumcebisi wenhlanganiso emele amalungelo kaZulu iNational Consumer Rights Association uthi ukukhuphuka kwentengo yinto engamukelekanga kweleZimbabwe.
Ukudula kwezinto kulokhe kusenzakala kusiya phezulu, zikhwela izinto, kukhwela amafutha ezimota, kukhwela i-electricity, kukhwela ichukela, impuphu lakho konke okuphilisa abantu, yinto engamukelekanga nakancane phakathi kwabantu beZimbabwe kithi njengabathengi. Sithi uhulumende la wonke amakampani kumele basebenze ngendlela ebanzi ukuthi babone ukuthi bayayilungisa yona leyo nto, ngokuba nxa ingalungiswanga izaletha izaqeda ukuthula phakathi kwelizwe, ngoba indlala engaka lobunzima obungaka soze bamukeleke ebantwini.
Abanye osomabhizimusi abanjengomnumzana Nhlanhla Ncube bathi ukusilela kwemali sekubulala ibhizimusi ngoba imali layo isithengiswa.
I-cash rebate ayitholakali because uyakwanisa ukuthi especially thina esiyabe senza amabhizimusi, so uyakwanisa wena ukuthi into yangkhona ayibe ifuna ukuyenza or ibhizinisi oyenzayo yabe ifuna ukuthi uthenge usebenzisa i-cash, but abantu bonke bayabuya ne-eco cash. And kuya kuzima because into wena okwamele nxa susiya woda kuyase kuzima because ichesi yangkhona ayabe ithenga ngabo 40% to 35%, but nxa kuyikuthi uyakuzama ukuthi ucharge ama-customers i-40% yona leyo or 35% vele bayabe sala. So indaba ekheshi leyo yadishupha kakhulu, ungaze uhambe ebhenki you can spend the whole day ulayinile, but after that bayakunika such a small amount of cash. So indaba ekheshi leyo yindaba ade sisilimaza kakhulu thina abantu abakubhizinis.
Unkosikazi Siphiwe Ndiweni isakhamuzi sakobulawayo uthi sebethenga betatazela osokusenza angathi abantu ngamasela ngendlela abathenga ngayo.
Ukukhwela kwezinto lokho esesikubona kusenzakala emashophu sokwenza ukuthi abantu babengani balokudla ngudlawunxa bethenga laphana, ngoba abaningi sebesenza lokhana okwe-panic buying ukuthi umuntu uzathenga athenga. Okunye sikuthi uethenga ukuthi uthengele ukuhamba lakho endlini, uthenga ukuthi ufuna i-cashback ngenxa yokuthi ne-cash yangikhona ayitholakali. So kufuna kusiba nzima sokusenza ngani abantu ngamasela engani bayatshontshe, kanti bona bengatshontshi labo badinga indlela zokuthi baziphilise, ngoba akulenye indlela ongathola ngayo i-cash. So kuyamele uqale uthenga ukuze utholeke i-cashback, and lanxa uthenga izinto zangikhona into zangikhona zikhwele ukuzathola ukuthi akuthenga into encane kodwa kufuna imali, kuthetha imali eningi eqeda kuphela i-cashback encane, osokusenza ukuthi kube ngani kulokhu kuphithizele emashopu lapho.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Thandeka Ndebele ukhala ngokuthi umumo eZimbabwe uqhubeka usiba mubi.
Ah, bakithi thina sesithwele nzima lapha eZimbabwe lapha, hayi akula nto elungayo bakithi. Nanku izinto ziyakhwela, kwakuthiwa izinto ziyayehla ngoJulayi, kodwa ngiyabona umuntu okhuluma ukuthi ziyayehla wayephambanisile, wayesithi ziyakhwela. Khathesi nxa siyathenga ichukela nge-$17.50 sho $20 ichukela, hayi bakithi, hayi asesikhathele. Ngapha abantwana esikolo bafuna ukuhamba bedlile, sebehamba belambile. Ngapha bathola mina umama akangiphekanga, ngoba ngiyaphekani futhi shuwa. Hayi sithwele nzima bakithi, sengathi bakithi akula nto engalungiseka yini. Hayi thina sikhathele, kathi kasizweli layo ubaba lo khona ukuthi abone ukuthi sithwele nzima okunganani. asithwele nzima shuwa hayi hayi imama wasekhadri parking ngapha la manzi lawo vele ayahlupha sitshele hayi bakithi.
UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngomumo okhona elizweni bethi lokhu kuza kwenza kungabi lokuzinza kwezombusazwe lakunhlala kahle kaZulu. Bathi lokhu kuzadala ukuthi ubugebengu bukhuphuke ngoba abantu bayagcina bephatheka emisebenzini yokuganga ukuze benelise ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Abalobi bezingwalo lamhlanje baveze ukukhathazeka ngokwehla kohlonzi lwengwalo ezilotshwa ngabalobi asebegijimisa imali lokudinda amabhuku abo bezimele agcine ephuma ephambanisekile. Kubika intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Lokhu kuphume emhlanganweni wabalobi owenzelwa eHarare ngaphambilini kombukiso omkhulu wamabhuku weZimbabwe International Book Fair oqala kusasa. Ingcwethi zokuloba zithi ukwanda osokusenza abalobi abazidindela amabhuku abo sokubangela ukudindwa kwamabhuku ngesiphangiphangi amanye agcina esethula enokunenye okuphazamisekayo. Unkosikazi Virginia Piri uthi abantu bagcina besanda bezidindela amabhuku abo ngoba abadindayo labo zabo inkinga.
Uthi siya ko publisher into zawo bhala ngazo ziyinkinga, into ezingavunyelwa, into ezisabekayo, lawe besabe ngoba bala amabhodi abo, lawe besabe ukuthi abantu bazakuthi kanti sokunjani. Uvithi vele abahlanya babhala into ezingaqondile, kodwa into ezingaqondile lezimfihlo ziyenza ukuthi abantu baphumelele babone ukubonakala kwezinto ngoba lifihla-fihla kakuphuma.
UVirginia ngomunye wabasungula inhlanganiso ye-Women Writers njalo elamabhuku alodumo agoqela elithi Desperate Destiny, Grey Angels, Highway Queen, lelithi Robbed of Dignity kunye lama-anthology amanenginengi ezidindela yedwa-ke okuthiwa i-self-publishing. Ingcitshi yezamabhuku efundisa ekolitshini elikhulu leKwame Nkrumah University eKabwe kwele Zambia usikhwicamfundo Joseph Lubanda Mathe uthi abantu kumele beqakathekise umsebenzi wokubhala, ethi yena wenza uphenyo kwabuhlobo lwesitonga lama toka leya abatholakala ke ngezansi yeZambia. Uthi ke kuqathekile ukuthi imbali yesiko labo ibhalwe phansi ilondolozeke.
Onga iliterature yabo ayikho on documentary, ayikho deep phezulu kuphela, ayiyo deep civil. That's why I study lay siyenza ukuthi sikwanise ukwenza deep literature ya culture ya technologies that they have ukuthi zibhalwe abantwana esikoleni babale a develop interest ya culture yesto.
Uqhubeke ethi kuyadingakala ukuthi indimi okugoqela ezikhulunywa ngabalutshwana zibhalwe phansi lolwazi lwendulo, kungaba ngezokwelapha, ukulungiswa kwezinto, inganekwane lokunye konke, kube kungwalo lolu lwazi ludluliselwe phambili. UVirginia Phiri uthi abalobi abatsha kabasebenzelane nabalobi abalolwazi ukuze la mabhuku abo aphume ephelele kungela kuphambaniseka okunengi.
Kusamele kucaciswe, kucaciswe into zonakele. Kathesi uGrey Angels wamaphuma lapha ngomatch, into sesiqedile, angazi ukuthi kwahamba njani okunye kwaba ngamanyala. Ngayiwithdraw umhlaba wonke jikelele, ngawithdraw ngoba mina ingwalo zami zonke zicacile, ngawithdraw imali yahambe nengi, kodwa kathesi sokulungiswa. Akuvele, kusamele kucace, ye umuntu abuze kwindlela ibuzwa kwabaphambili.
abalobi bathi kubuyelwe kundlela zakudala, abantu babhale ingwalo ezilohlonzi besebenzelana labahleli bamabhuku, lalapho umlobi sekudingakela ukuthi adindise ibhuku lakhe hathi ukuzenzela wedwa, njalo abhadale abahleli njalo labazokwenza ukuthi ibhuku lakho libukeke okuthiwa ngama-designers. Ingcwetshe ezinenge ebezikulu umhlangano zithi abalobi abalolwazi olujulileyo asebele minyaka bekulu umsebenzi bakhona, njalo banengi abazimiseleyo ukuphathisa abasacathulayo ukuze labo bethuthuke. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Hey tayita ola mthwaka komuhle, okhulumayo ngoMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa labasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship lapha kwele Melika. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumele umlayezo kunombolo yesithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Zulukandaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukutshengisela kwabantu bakwele Hong Kong becothoza umthetho osahluzwa edale lephalamende okuthi obotshwa kulelo lizwe kumele ayethonisiswa kwele China kuqhubekela phambili. Kufe izibotshwa ezingamashumi amahlanu lasikhombisa ekuqhamukeni kodlakela ejele le-Altamira kwele Brazil izolo. Lolo dlakela lubikwa luqalwe ngesinye isibotshwa esilumathise umlilo esinye isitokisi ebesigcwele ezinye izibotshwa. Iningi lithi likhangelele ukuthi umphathintambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube alethe inhlelo ezimqoka ezizathuthukisa umnotho welizwe kusasa, lapho esethola umbiko wakhe wokusetshenziswa kwemali owe-Midterm Fiscal Policy Review Statement and Supplementary Budget. Wostandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa labo somabhizimusi abezombusazwe, ingcweti esicubungula ezombusazwe kanye lezakhamizi ngalolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi impilo isilukhuni elizweni, intengo yempahla ikhuphuka mahlayana, amafutha ezimota okuhambisa kanye lamandla amagetsi usilela, njalo le misebenzi ingatholakali. UMnumzana Busisa Moyo ongusomabhizimusi uthi kunengi abakhangelele ukuthi kwethulwe nguMnumzana Ncube kusasa ngoba amabhizimusi awasasebenzi ngemfanelo.
Ye, ayisikhangelele ukuthi uzasethulela sibili ukuthi umkhonomi uyangaphi. Njengabosomabhizimusi thina sikhangelele lokulungiswa kwezinto ezithengwayo nyanga ngenyanga ezifana namafutha lesepa. Kodwa isikubona ukuthi abantu kabasela manje into esizilingisayo thina lapha sesihlala ezitolo lapha zingahambi zingathengwa ngenxa yokuthi abantu imiholo yabo iphansi kakhulu. So sikhangelele ukuthi uminista uProfessor Mthuli uzakuxakulula njani ukuthi abantu ikakhulu laba abasebenzela uhulumende esithi ngama-civil servants ukuthi bangathola nje abachathekele nje mbijana ukuthi sibone umkhonomi usuhamba abantu bethenga into ezilungiswayo. Kodwa siyazi ukuthi lapha ekuqaliseni komnyaka kade bekhangelele ukuthi indaba le eyomkambo lo waphandle esithi parallel market ungabalekiwe usiyagatshana wayezama ukuthi akubambe lowo msebenzi sesiwusebenze sawufeza sakuqeda. Ngakho-ke sesikhangele ukuthi ukuqheliswa komkhonomi sizawuhambisa njani, sizawuqhelisa njani umkhonomi lowo ngoba siphansi kakhulu. Thina njengamakampani kade siyathola ukuthi engxenye sisebenza amalanga amabili ngeviki. Asikokusebenza okuhle khonokho kwenza ukuthi into zingaphumi kuhle, njalo intengo yazo lokuthi imali esiyisebenzisayo ukuzilungisa lezi zinto iyosuke ibe phezulu. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi siziqhelisa njani. Ikwesiyabe sikukhangela thina ukuthi uzawuqhelisa na kumbe siyabe siloku sizulazula siphansi sinje.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube uthi kufanele inhlelo zikahulumende ziguqule impilo yabantu bona abathwele amagabha avuzayo.
Bengangena kwenye ishopu lapha ngathenga ichukela $10 into kade siyithenga ngamadola something. Ongenza ngibe lokhu ngikhuluma njalo ukuthi imali yezisebenzi kayikhwelanga. Ngo-2016 bebevele bezikhwela ama-500, ngo-2017 bezikhwela ama-500, ngo-2018 lokhu njalo, ngo-2019. But osekukhona ukuthi izinto sezisuke zamultiplier mbe zakhwezwa nge-times 10. So iholo lezisebenzi seligugudezile. Kufana lokuthi uthathe into umuntu kade ayithenga nge-$10 kathesi ufana lokuthi useyithenga nge-$100 kodwa iholo lakhe kaliguqukanga. Isifiso zikaZulu ukuthi ngabe ukuthi uhulumende uba lo mlando wokuthi anqande ukukhwela kwentengo ukuze abantu benelise ukuthi babe lakho ukuthenga.
UMnumzana Busisa Moyo uthi inhlelo zikahulumende zilakho ukusebenza zithuthukise umnotho welizwe.
Ngibona ngani ithemba sizalizwa khonapho eliphakululela akuphetheyo yena uminisa ngoba imisebenzi yonke le nguye obeyisebenza ekhanda usebenza ye ekhuluma lathi sigcwayisana kodwa umuntu sibili obengumchayeli womsebenzi wonke lo obusenzwa kusukisela September unyaka odlulileyo nguye obewusebenza esixwayisa ukuthi lapha siyalapha siyalapha sesibona ukuthi hayi i-parallel bucket yayichaye kubo 15 kathesi siyehlile engxenye sikubo 10 so umsebenzi wakhe sewuqedile kathesi sesikhangela ukuthi ekusebenzi ekulimeni ekugebheni imigodi lapho siqhelisa njani yikho sifuna ukubuzwa kathesi ukuthi siyaqhelisa njani ngoba impilo siyayithola khonapho ekuqheleni komkhono nxa kunciphile kunje akulanto enhle esiyibonayo sikhangelele ukuthi uzasikhombisela athi lapho sikuqhelisa kanje siqhelisa kanje sibone ukuthi ekupheleni komnyaka siyabe sesihamba lapho kukhanya khona.
Ibandla le-MDC lona lithi uhulumende sokufanele avume ukuthi uyehlulekile njalo ilizwe selifuna ukuhlengwa kwesiphangephange nge-state of emergency ngokuswelakala kwamagetsi lamafutha okusebenzisa. Ingcwethi ezicobongela ezombusazwe zithi uhulumende kufanele aguqule indlela abusa ngayo ukwenzela ukuthi amanye amazwe amthembe etshale imali yawo elizweni ngendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa uhulumende uthi inhlelo zakhe zizawulungisa umnotho welizwe njalo sokulobufakazi balokhu. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Siyabonga ke Sithandekile Mhlanga. Abasakhulayo abavela ezwekazi le-Afrika abaseMelika kuhlelo lweMandela Washington Fellowship sebeqiba ke elolu hlelo. Kustudio zethu lamhlanje lapha sibele nhlanhla sethekelelwe ngabanengi babo njalo omunye wabo nguThandekile Moyo. Ngiyakwamukela uhlelo mamoyo.
Ngiyabonga, salibonani.
Ye, ungasichasisela ukuthi ubungaphi kahle kahle ubukuyiphi inyuvesi njalo beluhamba njani lolu hlelo?
Mina bengise Indiana University, State of Indiana. So siqale sise campus yabo ese Indianapolis. Bale campus encane nje khona ngale sahlala khona for amaviki amabili. Sase sisuka saya ku campus yakwenkulu ekuthiwa kuse Bloomington. So Indiana lapho besikhona kungani kusemakhaya. America sikho edolobheni kangako.
Mhm. Siyazi kunengi izinengi isifunda belisifunda bekule isifunda zebusiness. Kube lezinye zama NGO wena ubukulipi ihlandla njalo kuyini okumqoka ukufundile?
Mina bengikuhlandla elama NGO ngoba bakuthatha ukuthi into engizibhalayo zikhangelele ama human rights yikho ngangena khona so bengihlanganela laba abalama NGO.
Okukodwa okumqoka okufundileyo kuye.
Engikufundileyo ukuthi amazwe wonke anje jikelele alenkinga ezifana nayo. So sibuya lapha thina sasicabanga ukuthi hayi sizofundiswa ngabantu beMelika ukuthi sisolve njani inhlupho zethu. Kodwa engikubonileyo ukuthi hayi labo balazo inhlupho zabo. So besincedisana nje ukuthi singabonisana njani. Sengifunda ukuthi nxa mbuyele ekhaya singakhangeleli ukuthi ukhona omunye ozasisiza ama solutions kumele aphume kithi sizilungisele indubo zethu.
Abanye abangathanda ukungena kulelo hlelo abasekhaya abasakhulayo abafana lawe kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Engabaxwayisa ngakho ukuthi uhlelo lolukhangelele abantu abalento abayenzayo lapha abahlala khona ukunceda abanye abantu. Kungabe kungumuntu obhalayo, obhala izinto ezihlupha abanye, kungabe kungumuntu ole program yakhe ayiqalisileyo ele problem ayisolvayo. So nxa umuntu esazi ukuthi kukhona kwenzayo kumbe angakwenza ukuthuthukisa indawo la ahlala khona enga apply lela uhlelo lolu. Nxa umuntu eapplya njalo adinga umuntu ongamsiza ngokuthi abhale njani iapplication yakhe ngoba iapplication yakhona inzima ifuna ukuncediswana.
Seligqiba lolu hlelo ubuyela nje ekhaya na sufika uvula iNGO yakho inhlanganiso yakho ezimeleyo kumbuza qhubeka ubhala kuyini ozakwenza?
Hayi mina iNGO ngizachiyela abanye bekwenze mina okwami engikuthandayo yikubhala. And indaba engibhala ngayo indaba yeGugurawundi. So nxa ngele khaya ngiyaqhubeka ngibhala ngayo sizama ukubonisana ukuthi into le yenzakala elizweni lethu singancedisana njani ukuthi ihlungulu ikhangelwe sikhulumisane ngayo sihambeni phambili.
Kungani lubalulekile kangaka kuwe udaba lweGugurawundi?
Lubalulekile ngoba mina ekhaya kuseKezi eMatopo so ngilabantu abanengi engibaziyo ababulawayo ngesikhathi seGugurawundi. Mina ngangakazali senzakala iGugurawundi kodwa ngilezihlobo zami ezafayo, ngilabo gogo bami abalabantwana abafayo ngaleso sikhathi. So yinto ehlukuluza abantu engiphila labo, njalo ngifisa ukuthi ngaka kungenzakala abantu bethole ukuthula emoyeni yabo.
Ibhalakwe abantu abatshona besizwa ngayo, imbongi zikhuluma ngayo, abahlabeleli bekhuluma ngayo, abalobi bekhuluma ngayo, wena uyazi kahle ngoba uvela khona endaweni.
Ngiyazi kahle, njalo ngilesihlobo esasisebhalakwe esaphumayo ngazibonela ngamamehlo ukuthi abantu abaphuma kuleyo ndawo baphambaniseka kangakanani.
Siyazi ubaba uMnangagwa umongameli welizwe uthi yena uhulumende wakhe uphezu kwalo lolu daba. Ubona kule nqubela phambili yini? Kuyakhanya ukuthi impela uhulumende uphezu kwalo.
Ngiyake ngikuzwe besithi baphezu kwakho lokho, kodwa mina ngombono wami ngaba phezu kwakho okweqiniso. Ngaba cela abantu abahlutshwa yile ndaba yeGugurawundi bebe yibo abahamba phambili ngokuthi bafuna ukuncedwa ngani. Angiboni kule ngqondo mina ukuthi umuntu onguye oaccusedwayo ukuthi waphambanisa abantu aphinde abe nguye obeyaphambili ngokuthi sikulungise kanjani, engabuzanga bona labo aba-affected.
Mamobe kukuhle kube lawe kuhlelo. Siyabonga kakhulu njalo sikufisela inhlanhla nxa uphenduka kanje eZimbabwe ekuliviki.
Ngiyabonga kakhulu, lisale kahle.
Siyabonga balaleli loke bekunguthandekile Moyo kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwanele olivalelisayo ngumthungameli Nkomo likhumbule luyalandela uhlelo Life Talk lapho uMike baza kukhuluma khona labanye abakulolu hlelo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.